Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani? Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 16 Nkwenkwezi 2022 Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula.
Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho.
Kumele ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizwe nehluphayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke.
Namhlanje silonda imbali yomhlabeleli wengoma zokholo uDebra Fraser wakwele South Africa obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Imali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi ngesikhathi uZulu ekhala ngemithetho yokuvuselela umnotho esimthwala senzima ngapha lentengo yokudla lempahla ezitolo isikhwela ngamandla. Eloba enkundleni yokuphumana eTwitter, uNcube uthe kuminyaka emihlanu elandelayo uhulumende ukhangelele ukusungula eminye njalo imisebenzi eminingi. Ngeviki edlule uNcube ukhaphe umongameli Emmerson Mnangagwa ebusuku besethula imithetho embalwa ebalisa ukumiswa kokweboleka abantu imali ngamabhanga. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kanti vele bakhona ababolekwa imali ngamabhanga na. Izolo uNcube wethule umbiko othi uhulumende uzakwehlisa imbadalo yomthelo ukuthenga ukudla lempahla phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Konke lokhu uhulumende akwenzayo, imithetho ayitshayayo, iveza kahle kamhlophe ukuthi selahlekelwe ngamacebo kube isiphangiphangi nje njalo kuzadiliza izinto okwedlula leze indlela kade zingakhona. Kusiyaphela nje insuku lezi ezilandelayo idola leZimbabwe lizabe seliwe kakhulu kulalokho kade likho khona. Ezomnotho zingasekho, izinto sezishota ezitolo kakhulu, nxa sezishota zidule kakhulu okwedlula lokho kade vele zikho khona. Impilo yabantu ibenzima kakhulu. Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo. Nxa kungasenzwanga icebo lokuthi kulungiswe ngandlela thile, hayi kakusoze kuye ndawo, amaceba laba ababusayo kasebenzi njalo kasoze asebenze noma sekuthene.
Ngendlela okwenzakalayo ngakho, ubona ungani kusiyaphela umnyaka sizabona na imali idola leZimbabwe lingasela ncedo njengalaphana kuze kube lesikhathi abantu ababethwala amaqubaquba emali?
Umnyaka usiyaphela, imali yeZimbabwe yabe ingasathengi ngendlela le ekade ithenga ngayo inyaka enye kumbe ekuqaleni kwalo mnyaka. Iphelelwa ngamandla ngendlela eyisimangaliso ukuthi izinto eziningi zizabe vele zingasavumi ebantwini ukuthi zithengwe ngemali yeZimbabwe. Izisebenzi zizabe zingasayamukeli imali yeZimbabwe ngoba ingasancedi. Ngakho ke sisengabona kakhulu ingasathengi lutho kulalokho ekade ikho khona. Sisengabona usudinga amaqubaquba usiya esitolo ukuthi uyethenga ngayo. Kodwa nje kusegcekeni ukuthi ayisiyo mali eloncedo kusiya phambili, imali ezaphela nje iphela amandla njengalokhu ingelamnotho oyisekelayo, ingagxilanga. Imali yesifiso sepolitiki kodwa kayikho kwezomnotho njengalokhu ifanele ibe khona njengezinye izimali zakwamanye amazwe.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lungaqhubekeli lusiba nganxele njengalokho esibona kusenzakala.
Into yokuqala efanele yenziwe ukuthi kumele idollar leZimbabwe limiswe kusebenza imali yangaphandle. Kuza kwenza ukuthi izinto zingakhweli ngendlela ezikhwela ngayo. Livunyelwe kakhulu libe yilwe lisebenza idollar leMelika leSouth African rand lezinye izimali. Kusadingwa icebo lokuthi kanti imali yeZimbabwe ingabuyiselwa ngayiphi indlela ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Kusavuswa umnotho oza kwenza ukuthi imali yeZimbabwe isebenze ngendlela efaneleyo. Kusalungiswa ipolitiki ezakwenza ukuthi ezomnotho eZimbabwe zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngokuba ezomnotho kazizilungisi, zilungiswa ipolitiki. Nxa ipolitiki ingamanga kahle, ezomnotho kazimi kahle. Nxa ezomnotho zingamanga kahle, imali kayithengi. Nxa imali ingathengi, izinto ziyadula elizweni. Yikho khona lokho nje kuhamba kanjalo. Kumele silungise ezomnotho, silungise ezepolitiki, izinto zizakuma kahle kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi, eNational Consumer Rights Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, utshele umhlangano webandla lakhe ukuthakazelela ukunqoba kukhetho oyenzelwe edolobheni leGweru izolo ukuthi uhulumende wakhe engangena embusweni uzaguqula indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba. Saqala buza ukuthi ubunjani umhlangano wayizolo.
Ngiyabonga ke umongameli ubese eMiglands eMkopa eGweru, lapho ke sibonga khona ama-citizen ngokusivotela bebanengi, njalo futhi siphakula uhlelo ubana sizasebenza njani emakhansilini lasedayile eParliament, lapho ke uTBC esikhona ilabantu abamelele izifiso zabantu baseZimbabwe, ikakhulu ke lapho ke abesikhona namhla eMiglands.
Umongameli uphethe na indaba eziphathelane lomnotho welizwe lalokho okwenzakala lezinsuku kwezomnotho?
Ye, umongameli ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizweni ehluphayo, ukubana ke siphendukise US dollar, ukubana ke siyisebenziseke ngesikhathini esifitshane, silungiselele ukubana kube le confidence elizweni, njalo sibe lama reserves ukuze siphendukise iZimbabwe dollar ngaphambilini. Kodwa okwamanje into efunakalayo ukubana kuphendukiswe ke iUS dollar ekubana sisebenzise lona ekutredeni, njalo ukuthi ke indaba yokumiswa kwabantu ukuthi bephe izikweletu emabhenki iphendukiswe ngenxa yokuthi amabhanga afanele ukuthi ephe abantu ke amaloni ukuze abalimayo balime, abasebenzayo basebenze, ukubana kube le production elizweni.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Intatheli zindaba yephephandaba lobulembu eleZim Eye uSimba Jiganza izolo uphe umkamongameli welizwe uAuxillia Mnangagwa amahola ayithoba munye mbili ukuthi akhulumisane laye, ngoba engekela isikhathi lesi sidlule uzafaka ebulenjini umfanekiso wevidiyo lapho ababili laba abaxoxisane bekhuluma ngendaba ezithiyeneyo. Unobhala ukwethulwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana uchaze lesi sehlakalo njengobubhinya. Iphephandaba leHerald lethule udaba lokuthi umqondisi wokwethulwa kwembiko ehofisini kankosikazi Mnangagwa, unkosazana Khutsa Igumbo, uthi unkosikazi Mnangagwa ukhulumisane loJiganza kodwa wamtshela ukuthi imibuzo yakhe angeke ayiphendule ngoba ingelani lehofisi yakhe. Ugumbo uthi uJiganza uthi ingxoxo le yiyo asefuna ukuyihaza emphakathini, bona bebengavumelananga lonkosikazi Mnangagwa. Sixoxe lomqeqetshi wentatheli zindaba uMnumzana Methusele Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, hayi, mina njengomuntu ofundisa i-journalism ophinde njalo wayisebenza i-journalism, indlela uChikanza asebenza ngayo ayisiyo indlela esifundisa ukuthi abantu basebenze ngayo ngama journalist. Nxa uyi journalist kumele uphumele egcekeni utsho emuntwini ukuthi injongo yakho kuyini, loba ekhuluma lawe abe yazi injongo yakho. Nxa esithi ngikhuluma lawe nje lapha siyaxoxa ingxoxo ingxoxo. Nxa sokuthathwa izindaba kumele kukhulunywe lapha sokuthathwa izindaba. Yena indlela ayenza ngayo ungathi uyenza lokho okuthiwa ngumazivelela kumbe iambush. Okunye ungathi uyabe jonge nje ukuphakamisa amabhetshu abantu. Akusikho nto enhle ukuba li-journalist, akutsho ukuthi sokumele ube ngumuntu ohlukuluzayo kumbe umuntu wesatshwa ngabantu. Ye, bengakusapota abanye ngoba abantu babona eZimbabwe kuvele nje kuhlala ku-polarized kumbe kuhlala kuqotshenwe. So abanye sebengathi hayi nxa kwenze kubani ku-right kodwa kusasa uza kwenza kumnye umuntu. So ngamafitshane hayi esikubona kuboSimba Chikanza singaza ke sithi i-journalism ngokwayo ikwenza nje kwakhe laye.
Kodwa bakhona abathi okunye asekwenzile uSimba Chikanza ukufana lalokhu akwenzileyo kunkosikazi kamongameli kuyanceda ngoba kuyaveza okubi okuyaba kucatshile. Uthini wena ngalokho?
Ye, bakhona abatsho njalo. Ngathi kufanana nje lokuthi umuntu ethi umntulwana uncedile wantshontsha laphana. Engabe encedile ngoba maybe ngezindlela ekutshontsheni kwakhe kuvumbuluke kuningi, kodwa ekusebenzeni kwama-journalist kusuka kube nzima ngoba abantu abasasithembi bagcina besesaba. Kodwa kwesinye isikhathi ungakukhangela nxa uvele usebenza labantu abakuphawa bayafihlafihla izinto eziningi, labo balokudelela ama-journalist kwesinye isikhathi kugcine sokungathiwa sokuyingwelenja sokuyukuthi labo nxa bemtholile njengakhona ukuthi umkamongameli uChikanza babesithi hayi lamhla size samthola bese bekwenza ngalolu hlobo. Kodwa nxa into zikahle kuvele kusetshenzwa kuhle kumele kusetshenzwe abantu bephumelana egcekeni kusazakala ukuthi leli li-journalist. Nxa ngikhuluma laye lapha sisaxoxa khathesi sesikhuluma usesebenza izinto ezizaphuma ebulenjini bemsakazweni benewspaperni. Uhlupho nxa umumo unje njengoweZimbabwe unje wonke umuntu li-journalist kumbe ngubani ugcina edinga indlela zokusebenza ezinye zangkhona eziyabe zingaqondanga. Kodwa ke nje ukusitsho kanti abanye abantu besithi hayi ku-right kanti kube kuvele kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumqeqeshi wentatheli zindaba ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokukhulumisana loChikanza yehlule kodwa wethule umbiko othi akwenzileyo kusemthethweni njalo yiyo indlela uqobo ukumele intatheli zindaba zisebenze ngayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakoBulawayo usephe amalokithi amatsha amabizo ezitalada. Amabizo la aphiwa kuvela ebantwini abalembali yaleli dolobho lezehlakalo kumbe izihlahla lokunye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amapholisa yilo uhlangothi lukahulumende olulenkohlakalo kakhulu elizweni. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele kwabenhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi kulondoda othiwa uMnyarazi Mundingi waqilibezela izisebenzi zikahulumende eziningi kuma-WhatsApp groups esithi ulenkampani ethengisa impahla ngesikwelede. Kubikwa uMundingi wabaleka le mali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani emsakazweni weStudio 7 njani? Hayi siyaphila. Bengusta ke bantu ukukhulekela ke izizalwane zakithi ezweni South Africa. Nawo moya kake kuyona lo ohlela abantu beSouth Africa. Usudeda, awudede lo moya. Abantu bakithi bake basebenze sihlelani phela. Hawu kuze kube kangaka. Thina sike sagcina abantu bakwamanye amazwe kakhulu lapha kuseyirodisha. IMalawi, Zambia, Tanzania, Mozambique, wonke babehlala kithi abantu labo. Besebenza imisebenzi ethiyene. Kwakungala muntu obabangisayo kathina pho. Sesingaluswa kangaka eSouth Africa. Yini indaba? Ungeneni, awuphuma umoya kakhulu. Siyakhuleka.
Linjani emsakazweni abalaleli nabasakazi? Mina owami umbono engiwunawo la, ngicabanga ukuthi owamanje elizweni leZimbabwe, elizweni lethu akekho umuntu ongayifuni inguquko. Wonke umuntu uyayifuna inguquko, njalo kwayena nomnankagwe enjalo nje uyayifuna inguquko. Naye umnankagwe enjalo uyafisa ukuthi ngabe uchamisa uyakhokhela ilizwe kube khona inguquko. Kodwa-ke inkinga ekhona ekuxaka abantu abaningi, uChamisa kumele ayethule. Kuyinto yokuqala okumele ayitshele abantu, ayifakaze emphakathini wonke, ukuze umphakathi ube nethemba layo umthembu. Ngoba umphakathi awumthembu. Kunabantu mhlawumbe sithi abanamapulazi, kunabantu abakhe emapulazini, kunabantu abathole amapulazi bewathola ngamakhadi ebandla elithize. Ukuthi mhlawumbe okwaye bayathola ngamakhadi amapulazi la belamakhadi abandla elibusayo, abe bathole izindawo lezo ezisemapulazini bengena ngebandla elibusayo. So labo bantu abanathemba, abamthembi ukuthi mhlawumbe ma sephethe intambo zombuso uzobasusa kulezo ndawo. So yena kumele ukuthetshela abantu ukuthi hhayi, uzoyenza so. Umuntu uma ehlezi endaweni akahlala akakhululeke, noba ngena loba umuntu uneplazi uzokwazi ukumncedisa ukuthi njani athuthukise iplazi, kube nabasebenzi kanjalo kanje, zonke le zinto nje. So ngicabanga ukuthi into okumele nje ayifakaze emphakathini, anikeze umphakathi ithemba lento, ngoba umphakathi abanye abamthembi kodwa bayafisa ukuthi angene kodwa abantu abamthembi.
Sazibonani, sazibonani. Mina igama nginobuhle, ngihlala endaweni yaseLubani. Bengicela ukuthi ngibingelele izihlobo zami ezingabe ziseLubani ebovi, ngithi Alwande uthando khona ngale. Ngithanda lokubingelela labazali bamkhaya lasesigodini, ngithi ngiyalikhumbula lonke kanye labana bami. Ngibingelele njalo ugogo wami eCholotsho uNadorini kanye lonathuba, ngithi uthando Alwande ngiyalikhumbula njalo. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela, ngiyalibulisa abasakazi beStudio 7 kanye nabalandeli bakhona. Ngifuna ukuthi ngiphendule ubaba uChuma ngenkulumo yakhe ekhulume ngolwesihlanu mhla ka-13 ekuseni lana, ekhuluma ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uzamile ukwenza izinto ezibukekayo kuphela kodwa azikaphumeleli zonke. Mina ngibona lokho wangenayo emasweni Mnangagwa, umsebenzi awenzayo vela ngibona ukuthi yuphi, ngaphandle kokuthi nje kuphela baye bentshontsha izimali zabo cyclone naleze COVID nokuntshontshela abantu amakhombabo bethi hey kube ngaphansi kukazulu kuzoqedapho babadla imali zakhona. Vela ngiboni ngithi even okukodwa nje okukhulunywa ngobaba uChuma, ukhulile nje umuntu omdala kodwa ukhuluma amanga. Lokho ukuthi lina vele ithi liyawina, siyakwazi ukuthi izekhi isebenza nani noma ubani, uba izekhi amasosha anda e-army isebenza nani, siyakwazi ukuthi iyabe lincedisa. Kodwa vele aliwini ngisho since baba Chuma, ungazoqambela abantu amanga. Kwamanje izikolo lehlule ukuthi lifake ama-sanitizer kanye uhulumende uhle ukufaka ama-sanitizer ezikolo, uyehluleka konke lokhu. Ababalisi abaholi izimali, nale nto eyitshona nje ibala mntu omdala ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyenzani lokhu nalokhu, amboni ngaphandle kokwenza nje kuphela ubudlova. Ngiyabonga uThulani Ndlovu enkaya kosikhobokhobo.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Hhayi, siyayibona into eyenzakalile izweni lakithi ezosobuhlungu. Kodwa 2023 yikho lapho esizobona khona ukuthi umkhuhlane oyingozi ebantwini kahle kahle yini phakathi kwezanu PF leli corona 2023 kulapho kuzocaca khona ukuthi kanti umkhuhlane lo okwakuthiwa khona uyabulala oyingozi yuphi phakathi kwecoronavirus lezanu PF 2023 yikho lapho abantu abazabona khona ukuthi khona izanu PF into engalungani impilweni zabantu njengoba umnankango siqale ukukhuluma kula muntu ongamzwanga ethi kufanele ama-youth afunde ukuphatha amabhomba kufanele ama-youth efunde ukuphatha isibhamu 2023 uzosi isidumbu ezophuma ekhaya lapha ngicabanga abantu bengathola izibhamu bezibambe ngezandla baze befisa ukuthi kube kungcono ukuthi befele egangeni kulo hlupho lolu abhekane lalo kulo dubo lolu abhekane lalo kunalokuthi uyaphila ngapho usemlilweni phela abantu bakithi bavele bafile behamba kahle kahle kambe ngibani ukuthi uphila kahle elizweni lizwe lakithi kalila mali yonke into kuthrethela ukuhlukunyezwa abantu manje imota zimisiwe kufaka imithetho ebolileyo kuphela yonke indawo everywhere corruption yonke indawo oyizanga uphiyephi tshontshela abantu izinkomo umnankago labo Joseph Chuma labo yabo gawuli akhona nto iright elizwe leliya
njani kwistudio 7 linjani hayi siyalibonga abasakazi abahle elisinika inews ezimnandi inews izeqiniso hayi siyalibonga kakhulu kodwa ke phela lathi siyafuna ukuthi ama-rekhodi ethu azwakale lathi sifake imbono yethu khonapho ngingumwembe ngingu-webster ngisebotswana ngisebotswana lapha kodwa nje mbuye kathesi lapha nje ngifuna ukuthi lami ngike ngikhulume ngangimyouthi lamoyezanu ngilitsheli izanu ukuthi injani ngitshele abantu bezimbabwe ukuthi izanu injani suke ebhinga
uthamisa umfana omncane but usengakwanisa okwenisa isikhathi ukuthi asisize njengemuli yezimbabwe asiphilise ngcono kulezanu ngoba vele ungakhangela into eyenziwa izanu hayi asonto encomekayo noma mbani umdaya mbungaqala ukuterapurizanda ukuthi so already vele ukuthi 2023 i-CCC ngayiti yayithathi kapo nxa ngikhangele ngehlula engqondo because izanu vela kulaa nto oyifunayo lam yinje angiyifuni futhi nginethelani ngiyalahamba atisive umsebenzi yabona so ukuthi nje unayikhomenta aya asonto engayikhomenta le ayihambe i-CCC siyayifuna sifuna ukuthi ibibuse siyitsho layo ukubana ha i-CCC khayothi yenzayo siponde yabona but hayi ambonti ngabona ngezanu hayi ayizani madoko phambili njalo siphelwe ngumphako ayizela plan fasibele senza ukurobha yeyi kunje izizo zakhona azibhutshi iindaba zingabhutshi izizo zangkhona abayenzela abantu abayenze into efunwa ngabantu ukuze abantu bebathanda hayi ukuthi beke bekhuma into engabhutshiyo so thokoje weze kubeni hayi kusina kudedelwane madoda laba abaretire baba ngama-retired la donsele kumfana kuncane kokungitshamisa sikubona ukuthi kona kwenzayo because ijongosi bangidonsele inkaba endala inkaba endala yakuyawa emkansweni ijongosi anto liyaphula lokhano ukuthi nalilijongosi yabona so hayi inkaba endala hayi yagcina itshisa ngeplastiki emakhaya lingasakwanisi ukukhuphuka le jobu yabona yinto eyenziwa izanu isindala vela yisela plan iyawa kwezinda but i-CCC izaba lotshintshe ebantwini nayisapota ngiyisekela because phathentsha kathi sinje singabafana abancane sifuna imisebenzi yabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulabantu abalitshumi lantathu iningi labo bengabensundu abadutshulwa ngomhlophe osakhulayo ngomgqibelo edolobheni le-Buffalo e-New York. Ujahalo oleminyaka elitshumi lasithoba minembili ubesakaza isehlakalo lesi enkundleni yokuphumana ebulenjini e-Twitch lapho aze angene esitolo esithiwa Top e-Buffalo. Abafileyo abalitshumi lanye ngabensundu kuthi ababili ngabamhlophe. Ujahalo ubikwa ethule izizathu zokubulala abantu abamnyama esithi sebethathela abamhlophe ilizwe ngobuningi babo lokunye ukukhomba uweyisa abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelemelika umnumzana Tim Muringai saqala ngokumbuza ukuthi usibona njani lesi sehlakalo.
Into esuphayo lapha eAmerica ikuthi abantu abamhlophe abantu abanjengama-white supremacy babona ilizwe leli lingelabo and everybody else kamelanga ahlale lapha. But siyakwazi ukuthi i-constitution lama-laws ye-America for the past 50 years nganto asesondela duzane esingathi khona his equal rights and equal opportunity for umuntu wonke. Jikelele despite ukuthi uvela kuphi siyabona ukuthi abantu abasindia abantu ama latino abantu abavele eAfrica abantu abamnyama balapha ngathiwa sokuqalisa ukuba le equal representation le rights for abantu abansundu like it was for the first 200 years for abelungu so into le siyakwazi ukuthi yakhathaza ama section abantu abelungu who have not accepted ukuthi umuntu omnyama fana laye yikho kwakuphuma khona esingathi slavery yakuphuma khona ngothwa abantu besilungu babecabanga ukuthi they are smarter and they are better than us abantu abamnyama
kahle kahle imbangela ingaba iyini
ukuthi babangani vele mina mbona it's in economic interest esikubonileyo okwakathesi sibona umnumzana umongameli welizwe uBiden ngathiwa sengenisa abantu abamnyama abesifazana which is another problem ngoba akusukuthi umuntu omnyama kuphela but abesifazana into critical positions siyabona uvice president welizwe and then kathesi sabona ujudge we supreme court the highest law making court in the land and then kathesi sokufakwe the spokesperson uKarin Jean-Pierre sibona abantu besilungu vele bengaku accept lokho ngoba abantu besifaza nabensundu ukuthi babe bangani obabangani what is the problem vele it's a racism in its core and yona ifuqwa hi economics ngoba sibona ukuthi abantu abamnyama abaningi lapha in America they're not given ama rights ambo njengabantu abelungu in terms of courts justice system lani so khona pambona ngathi ayikho kule problem khona
umnumzana Tim Mringai isizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika Abeleli olodumo uDeborah Fraser wakwele South Africa obecula ingoma zokholo ubhubhe izolo eleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu 55 uFraser waqala ukucula ngomnyaka ka-1985 ekhapha abanye abahlabeleli abafana loBrenda Fassie, Blacksmith, loJonas Gwangwa. Wethula idlalade lakhe lakuqala eyedwa elithiwa abanye bayombona ngomnyaka ka-2000 wathola izicoco ezimbalwa ezigoqela i-SABC Crown Gospel Music Award, Kora ne-Metro Award. Ka-2019 wethula idlalade elithiwa okaJehova akanqotshwa. Abanye bayombona, abanye bafisa umbona, abanye bothethelelwa yisono sabo, sihlajulule. Debra ubethethwe ngupastor Soki Okeke owakwele Nigeria. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla le Citizens Coalition for Change, iCCC, lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.